impilo ekhona babugande elizweni lakithi yiyo esisenza ukuthi abantu abaningi behlale behlithikele izinhliziyo ngaso sonke isikhathi, okuyimbangela yokuthi abantu begcine bebulalana mahlayana, ikakhulukazi abantu abathandanayo. Nxa kuwukuthi umuntu ongumama ebona ukuthi ubaba wangikhaya akayenelisi ukuthi athengele abantwana noma ngithi asupport umndeni wakhe ngendlela efaneleyo, kuba lokukhonona thize noma kuba lokungasakhulumisani kuhle noma kuba lokudelelana noma lokuphendulana ngamagama angalunganga, kuwukuthi inhliziyo zihluthu kanje kanjalo. Kwenziwa yikuhlupheka, kwenziwa yikuswela izinto eziyizidingo ezifanele ukuthi ngabe ziba khona emndenini. Yimbangela enkulu kakhulu le eyiyo eyenza ukuthi abantu ekugcineni begcine sebethatha amanyathelo esiwabonayo kulamalanga, esibona ukuthi abantu abaningi bayabulalana, abantu abaningi benzana izinto ezingalunganga, ikakhulukazi labo abathandanayo.
Manje ngokubona kwakho kungalungisiswa njani inani lingali lokhu liqansa?
Ukulungisisa udaba olufana nalolu ukuthi siqale sikhulume ngendaba ezokuthi i-economy yelizwe ingalungiswa njani, okuyiso isiqoqoqela sodaba. Impica abadala leyo babugande, ngoba nxa sithi siyakhangela into enzima njalo esesekatshana layo ukuthi singathi izinto zizabuya zilunge noma zenzakale ngendlela iningi elifisa ngakhona. Kodwa-ke esingakutsho nje, esingafisa ukuthi uzulu wakithi nxa engazama ukuthi babe lokubekezela njalo abaqakathekise uthando kakhulu, njalo babekezelelane, babekwazi ukuthi lokhu abakuswelayo, izidingo zabo lezi abazidingayo abangazitholiyo, ayisiko ukuthi yibo bodwa bengumndeni abaziswelayo kodwa ilizwe lonke lukhangelayo lodubo olunjalo. Yingakho udinga kakhulu ukuthi ngalesi sikhathi ubaba lomama ababambane, yiyo indlela batshengisana uthando, yindlela engenza ukuthi le ndubo lezi ababekhangelane lazo bengazikhangeli ukuthi mhlawumbe ukhona oyedwa ofanele ukuthi mhlawumbe akhangelane lwayo lolu dubo, kodwa bakukhangele bakubone ukuthi ludubo olukhangelane labo bonke bengabazali, njalo okudinga ukuthi ababambane izandla ukwenzela ukuthi uhambo lolo abaluhambayo olunzima kangaka benelise ukulunqoba. Ngoba ngaphandle kokuthi bafake uthando phakathi, udubo olukhona lolo olokufa ngendlala nsuku zonke alusozeleliseke ukuthi luzwakale noma lwehle kuhle komunye, ikakhulukazi kubomama, ngoba omama kakhulu yibo abasuke bekhangelane lokuthi abantwana badlile, abakhangelane lokuthi ekudliweni ekhaya ipressure ibaningi kibo, ekugcineni sokuyalo sokuseza ukuthi begcine sebephendulana nzima labo baba. Yikho esingakufisa nje yikho khona ukuthi asizameni ukuthi singuzulu waseZimbabwe asipheni lokubekezelelana, njalo sizameni kakhulu ukuthi sigweme amanye amazwi angenza ukuthi abanye bethu bahlithikele izinhliziyo.